uncintisa wethu kube ngemva kokuthi sahamba sahlangana labantu sakhulumisana nabo sababuza ukuthi bona bafisani especially koBulawayo lapho ngama-recalls lawo. So sahamba sayixoxisana labantu sababuza ukuthi bafisani bona ngoba bekule ngqondo ezimbili ade sihluphana nazo ebandleni lethu lezabo. Eyakuqala inye yokuthi akumelanga sivumele kwa-PF lithole i-2/3 majority. Esibili inye yokuthi singancintisa siyabe sinceda ukuyigezisa izanu sinike i-legitimacy. Sathi ngcono thina singayenzi lo isinqumo leso sibuza abantu first. So sahambe ebantwini basebe sithi hayi kungangcono sincintise singabaniki ithuba lokuthi bathole i-2/3 majority. Ngakho-ke sesibophe isinqumo sokuthi sizancintisa kuzo zonke indawo okulama-recalls khona koBulawayo. Kwezinye indawo sisasebhizi sikhulumisana labantu sibuza ukuthi bona bathini. Konke sizakwenza thina sizokwenza silandela izinqumo esezithole ebantwini. Silethemba elikhulu ukuthi sizanqoba kulolu khetho ngoba thina njengozaphu singena kulolu ukhetho sizama ukusekela abantu abayibo abakhitshelwa abantu abawameleyo kukhansili lakudala lephalamende. Singena kulolu khetho sizovikela bona amalungelo wabo akhitshwa ngenxa yama-recalls lawo. Ngakho-ke silethemba lokuthi abantu bazasisekela ngoba kumele sibavikele. Njalo ma singena kulolu khetho singena siphethe elokuthi sizovala ngebheshu ukuthi iBulawayo ingafi yangena ezandleni zeZANU-PF.
Lizaba lama-primary elections yini kumbe selivele selibakhethile abazancintisa?
Sibhizi siyakhetha okwamanje. Sebekhona abanye njalo baningi baseza ukuthi bazoncintisa. Lapho sizaba khona labamele abantu abedlula oyedwa kumbe singathi abayi-2 kumbe laphezulu sizoba lama-primary election. Kodwa okwamanje endawo sesithethe khona silomuntu oyedwa ozamele ibandla lezabo. Ngakho-ke akusoze kudingakale ukuba lama-primary election kulezo ndawo.